Gande umnomzana Prince Dube Khosibanda ngabamthwalisanga nzima eluphane kodwa indlela afike waziphatha ngayo efika emhlanganweni yiyo enze abantu bathukuthela abantu bamkhonfranta abantu bebevele belembuzo ngendlela aziphatha ngayo langendlela axoxa ngayo into zombangazwe kuprovinsi yemathebelele North ngoba uzwakala engumuntu kuthiwa uyahlangana lobukhokheli obukhulu bezanupf emaplazini abo njalo usebenzisa inketa bechala you know ubethatha iprovinsi kumbe indlela athatha ngayo kumbe akhokhela ngayo iprovinsi yemathebelele North ibe ngani ukhokhela indlu yakhe kumbe uyiphatha njengendlu yakhe yokulala ngani ngoba ungakhangela ngendlela azifaka ngayo kuhlelo lokukhethwa kwamacandidates abantu bathukuthele ngayo lomuntu wayekhipha abantu angazwani labo ekwesinye isikhathi ekhipha abantu abawinileyo efaka izihlobo lama girlfriends akhe
manje ngokubona kwakho kungakutshengisani kona lokhu okwenzakele
so ubaba lo hayi abantu kabasamfuni la kumbona emathebelele North singazi kwezinye indawo lapha abaqhambela khona amanga ekhuluma isishona esicacileyo ngoba endaweni yakhe sibili lapha avela khona weteswa icala emathi North la icala lokudelela umongameli upresident Nelson Chamisa nxa ehlangene labantu bakhe engasese ubiza umongameli wethu Nelson Chamisa ngamagama amiyeyisayo ethi nxa kusisa azenze umuntu othanda umongameli and abantu kufika endlebeni zabo konke khona lokho ngabamfuni abantu ngendlela embona ngayo Gande abantu bakhangelele ubukhokheli and bakhangelele ubukhokheli obuhlanganisa abantu bakhangelele ubukhokheli obungakhethiyo yikho besithi hayi umfokasibanda kame eceleni ngeke si-adrese ngapha edelela umongameli wephathi edelela umongameli welizwe edelela umongameli we-movement yama-citizens in Zimbabwe.